Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 21 lwezi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kume court lapha nje esikuthi ngaye court ukuthi bebone okukhona bebone sibili iqiniso likhona ukuthi abakhokheli tip singobani uthaba ngasimazi
umahluli we high court udlulisele phambili inyathelo lokwethula isinqumo edabeni lapho abesisisi bathi umnumzana Sengizo Chabangu abamazi
Nindani njene mtana iqala ukukhala ngathi ngiyathala ngibona umntwana indawo namhlanje yamdonsa ngathi ngayikujimisa yazi yamchiya yayibaleka indawo yamluma isifundo sakhona sithi ipho vele sinigodi ngoba ibrandi lami liphezulu so othi yona ukweqakwa isiyale phansi la ngeke ngicande benze ngithola sefile umntana
izisele zikhuza umhlolo izakhamuzi ze West Nicholson ngolesine lweviki edlileyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe i-18 months ngengavula amakansila weHarare namhlanje akhethe umnumzana Lovejoy Chitengu ukuba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo Umahluli womthetho ndaba waphezulu oHigh Court oHarare uJustice Tawanda Chitapi udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho ibandla lesi-CCC elithi umnumzana Sengizo Chabangu wazifaka ukuba ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli okungekho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Okuphume emthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kulezi sekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili esinye esilethwe nguChabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagqwetha awe-CCC lakaChabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uChabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule isinqumo ekhuluma emthethwandaba we-High Court elinye igqwetha elimela i-CCC umnumzana Agency Gumbo utshele intathele izindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba ngabamazi uChabangu
siphume court lapha nje esikuthi ngaye court ukuthi bebone okukhona bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli tip singobani uChabangu asimazi
uqhubeke sithi ukusobala ukuba uChabangu uzama ukukhokhela ibandla angelani lalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi
sithi uChabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi uthi athathe intando yabantu abayitshengisa ngama elections athi asebenze lezani PF bemunikene ukuthi ephume enguye ongulida we-CCC
ukodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthe balethemba ukuba idale liza kupha isinqumo esizabathabisa
namhla kade sisenkantolo inkantolo yobisaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye-CCC abazithi bayi-CCC loChabangu besithi bona uChabangu kayiso member ye-CCC njalo besithi kayiso secretary general I-CCC le sesibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu-CCC. Isile i-document esithi i-constitution ele 3 pages. I-3 pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuzasayinwa khona ukuthi i-CCC isiyikhona okuyikhona. Ende kusayinwe nguNelson Chamisa. Leyo kasiyazi.
UJustice Tawanda Chitapi uthe uza kutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje kodwa akavezanga ukuba linhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani njalo akatshongo ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo ngimele iStudio 7 ngiseHarare Mlondolozi Ndlovu.
Amakansila awe Harare namhlanje akhethe umnumzana Love Joy Tengu uba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Ukhethwa kwababili laba kuza ngemva kokuxotshiswa ezikhundleni lezo kukamnumzana Ian Makone lomsekeli wakhe unkosikazi Khudzai Kadzombe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla eliphikisayo ele-CCC. Umnumzana Sengizo Jabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba osengumeya omutsha weHarare uChitengu utshele intatheli izindaba ukuba kuyadanisa ukuba idolobho leli lizaqhubeka likhetha usodolobho ngenxa yokuxhotshwa kwabantu esithi ulethemba ukuba idale lizaphendukisa uMakone.
To express both my sadness and also relief that this chamber has taken a most unusual step.
Kuna ukuba ngithi ngidane kakhulu ngoba abantu ababili abakhethwayo laba bomelelwe lesikhundla lezo ukhansela uMakone noKatsombe basebenza nzima okwesikhathana bengakaxotshwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dapiwa Gumbo osebenza lenhlanganiso i-African Leaders Network uthi lokhu okwenzakala edolobheni leHarare kulakho ukuphazamisa indlela idolobho leli elenza ngayo umsebenzi.
Ama records lawa aya affecta sibili indaba ze service delivery because nxa sina sikhangela indaba ye government governance it's all about consistency and continuity. Manje nxa lokho kutshintshwa sokuthi ukuthi kulama structural changes abenzakala nama systems within ama city councils lama council akhona azatshintsha because i leadership quality lama leadership styles achiyene vele as individuals we know ukuthi izinto lezi zichiyene and politically lokhu kutshengisa ukuthi ngikhona iZimbabwe sisakhashana kakhulu lokuthi sibe lento econsolidated.
UMakone nonkosikazi Kadzombe ngabanye babantu abaxotshiswa ezikhundleni abakizo ngemva kokuvotshelwa ukuba ngamakhansila nguZulu ukukhetho lukancwabakazi nguChabangu. Okwamanje kulamalunga angamashumi amane lambili 42 awephalamende asewaxotshisile edale le-National Assembly lele-Senate ukuthi amakhansila asewaxotshisile asengamashumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginodolozi Ndlovu.
Kusenjalo ukhansila kaward 8 kobulawayo olilunga lebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu namhlanje ukhethwe ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho. Umeya ngumnumzana David Coulthard. UNdlovu ungena esikhundleni esitshiwe umnumzana Donaldson Mabutho. Yena-ke oxotshiswe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengiso Jabangu. UNdlovu utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi uzasebenza gadalala.
Sokukhangelelwa ukuthi kwenzakale akuyiwa ku-honeymoon kodwa sekumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakobulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala kulohlupho lwamanzi kumele ngincedisane losodolobho uDavid Coulthard labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakobulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery emgwaqo yalungiswa, isiwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sithinse siyahambelane lomumo wakathethi, senzele oversight ku-management ye-council. Yikho khangelwe izakhamizi ukuthi sikwenze kodwa sikwenza phela konke khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nxa inyanga iphela ngoba izakhamizi zinelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqongosela siyakutshela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane le-council ngokubhadala ama-rates nxa inyanga iphela kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councilor zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge-council ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi luyabe lungazwisiseki kuhle ngoba i-council inyanga ngenyanga ipha indlu inye ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakusihluphe esikhathini esiningi yikuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate yabe kufisa ukuthi council iyacabangela ukuthi kuyani inyanga wabhadala imali engaka nalinyanga kuzame libhadale imali engaka. Kuyabe sekudingakala-ke ukuthi sikhuthaze izakhamizi ukuthi yenze ama-meter readings inyanga ngenyanga zihambise ukuthi zibhadalise imali yamanzi eziwasebenzisileyo.
Indlu ngayinye ile mitha yamanzi yini njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe isithini leyo mitha?
Yebo, indlu ngayinye elayo imitha kodwa ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Sokuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthengwe inye isipako kwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi kubhadalwe amanzi umuntu awasebenzisileyo ngoba ma imithifile kuzenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uqeda inyanga ongasebenzisanga amanzi i-estimate izabuye ifithi usebenzisile ngoba akazange kube kuphume kutace ukuthi wena amanzi awasebenzisanga leyo nyanga ngoba kungela mitharibini.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo omutsha ubeqoqa-ke lapho lo ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Zisele zikhuza umhlolo izakamizi ze-West Nicholson emathebeleleni South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe 18 months ngengavula zamazinyo ekamelweni yamluma yabaleka laye. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 enilise ukuxhumana lonina walingani unkosazana Petronella Moyo esibhedlela seGwanda lamhlanje lapho alaliswe khona lo mntanakhe lapho asilandisele khona okubedleleyo njengemuli.
Manje usendlini ikoroba umntana useminyanga u-13 naphakathi ebhedlela. Then indwangu yangena eminyango yesithembeni. Indwangu ingena umntwana iqala ukukhala ngathi ngiyathalaphi ngabona umntwana indwangu namhlane yamdonsa ngathi yayigijimisa yaze yamchiya yayibaleka. Indwangu yamluma isilonda sakhona sithi yikho vele seligoda ngoba ivrandi lami liphezulu so othi yona ukweqakwa isiyale phansi daye ngangicandi benze ngithola sefile umntana.
Lanxa abanekekela inyamazana zenhle abenational parks and wildlife management beya-ke bezidubule akubi le nguquko ebakhona kulokho kufuthelana osekukhona phakathi kwezinyamazana zenhle labantu elizweni jikelele. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Abe-Israyeli labeqembu lebutho eleHamas abalwisanayo namhlanje babikwa beveze uba singaba khona isivumelwano sokuthi kukhululwe abathunjwayo yiHamas kanye lalabo abagcinwe yele-Israyeli abesiPalestina emangweni weGaza. Inhloko kahulumende yakwele-Israyeli umnumzana Benjamin Netanyahu ubiwa etshele intatheli zindaba ukubana lesi sivumelwano sisalolongwa njalo amalungiselelo okulotshwa kwaso asekuzinga laphezulu. Ngakho-ke balethemba lokwethulwa kwesaziso salesi sivumelwane. Umqondisi wenhlanganiso ye-Palestinian Prisoners Affairs Authority umnumzana Kodora Ferres uthe yena isivumelwano lesi siguqela ukukhululwa kwabantwana abangamakhulu amathathu lengxenye 350 labesifazane abedlula amashumi athobaminembili 82 abesipalestina abaphansi kwele Israel. Isibhedlela esikhulu eseGwanda sesibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwabodokotela labongi. Iningi labo asebechiye umsebenzi eZimbabwe besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ukusilela kwezindlu zokuhlala kulesi sibhedlela lakho kubikwa kungokunye ukuxotsha odokotela. U-Albert Ncube uphenduka enkundleni esipha lolu daba.
Lanxa isibhedlela seGwanda Provincial Hospital kumele sibe labodokotela abalithumi lasikhombisa 17 okwamanje kulabayisithupha kuphela. Lokho kuvele namhla ngesikhathi umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni. Unkosikazi Evelyn Ndlovu esethekelela lesi sibhedlela ukuze ibone ukuthi sisebenza njani. Udokotela Shadre Gororo okhulume emele umqondisi wesibhedlela lesi uthi lanxa sekule ngcwethi zabodokotela eGwanda Provincial Hospital kuningi okusilelayo.
It's real, particularly the issue of accommodation to our staff. I think we've made it home to our staff quarters.
Udubo lokusilela kwezindlu lapha kuliqiniso. Ngithemba lizibonele libhoda lapha ukuthi izindlu asilazo zilutshwana nxa siqathanisa lezisebenzi esilazo lapha. Lesi ngesinye sezizathu esidala ukuthi singatholi inani labodokotela esibafunayo. Okwamanje silabodokotela abayisithupha kuphela, lanxa kumele sibe labalitshumi lasikhombisa. Kungenxa yodubo lwezindlu silakho ukuthi silethe ingcwethi zabodokotela, kodwa udubo yikuthi akula lapho abangahlala khona.
Ugororo uthi ngaphandle kokusilela kwabodokotela abongi labo beneli ngoba iningi seliphume elizweni ngobuningi lisiyadinga amadlelo aluhlaza emazweni aphetheya afana leBrithani leMelika.
We have a significant attrition of nurses that are leaving, a lot of nurses that are retiring.
Abongi abanengi sebesukile kuleli kuthi abanye ngabathiya umsebenzi, kungakho silodubo lokusilela kwabongi kanye labongi ababelethisayo. Nxa sikhangela abantu okumele sibancedise, kungakho kuyadingeka ukuthi kudingwe abanye.
Ngemva kokuzwa lokuzibonela umumo lapha, umphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni, unkosikazi Evelyn Ndlovu, uthe kuyajanisa ukuthi isibhedlela lesi sibhekane le ngxaki zonke lezi ezigoqela ukusilela kwemitshini yokusebenzisa lanxa igwanda ehlezi phezu kwenotho yegolide elenjwa ngamankampani amaningi.
We are going to conscientize our population and our business community on giving back to the community.
Sisuka lapha sizafundisa uZulu kanye labo somabhizimusi ngokuqakatheka kokupha. Kuqakathekile ukuthi sibe kwazi njengezizwalwane zakuleli ukuze sigcwalise inkulumo kamongameli ethi ilizwe lakhe ngabanikazi balo. Yiloba yini edingakalayo ezibhedlela kasihlangane njengezizwalwane zakuleli, njengabalimi, njengezimbamgodi ukuze sibambisane lohulumeni kulokho okudingakalayo, kungaba yimitshina kumbe izindlu.
Ngimele umsakazi weStudio 7. Ngisekwanda ngi-Albert Ncube.
Amavinkili amancane akobulawayo aqhubeka esanda enzikini yedolobho kubangelwa ngabanikazi bezitolo asebe yabela abanini bamavinkili indawo lezi ezincane zokuthengisela esezihlukaniswe imiduli yamaplanka ebebahlawulisa imithelo ukuze labo bancedakale ukwehlisa ezabo indleko ngenyanga. Lokhu kubikwaso kudale ukuwa kwezitolo ezinkulu esezithola abathengi abalutshwane ngenxa yentengo zabo abathi ziphezulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanikazi bezakhiwo eziningi kobulawayo sebelomkhuba wokwehlukanisa lezi zakhiwo ukuze zifinyelelwe ngosomabhizimusi abancane. Osomabhizimusi laba bathengisa loba yiphi impahla ungayidinga ezitolo ezinkulu ezigoqela ukudla, impahla yokugqoka lokunye. Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ncube, uthi abantu kumele besebenzisane amabhizimusi amakhulu lezitolo ezincane ukuze kungabi lokulahleka kwemisebenzi.
Isimo somnotho asimanga kahle. Amabhizinisi amakhulu ayehlule ukuthi asebenze elizweni ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle lokuswelakala kwesimo esifaneleyo sokuthi basebenze. Nxa kuvalwa amabhizinisi amakhulu kuhamba imisebenzi, abantu balahlekelwa imisebenzi, kutsho khona ukuthi kuzakhwela inani labantu abangasebenziyo elizweni. Kuyanceda ukuba lezitolo ezincane, kodwa lezo zitolo ezincane kumele zihambe lezitolo ezinkulu ukuze abantu abangasebenziyo babe lamabhizinisi abo. Kodwa lokho esikubonayo ukuthi abantu baphelelwa imisebenzi.
Unkosikazi Nomathemba Mathuthu othengisela kwesinye isakhiwo esahlukaniswayo saba ngokungamavinkili akuncane uthi intengo zabo ziphansi yikho iningi selithenga kibo.
Ngomumo okhona eZimbabwe wonke umuntu sebona kungcono ukuthengisa. Ngokunjalo sibona kungcono ukuthi nxa ulendawo ezivulwayo kulama space singene sizame ukuphika ngoba phandle kunzima ukusebenza ubaleka njalo lentengo zethu ziyabe ziphansi sesiphathanisa lalezi ezikhona kuma-supermarket amakhulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho ongumqeqeshi ekolitshini elNAS, uthi ukwanda kwamavinkili amancane kulimaza izitolo ezinkulu esezisehluleka ukusebenza ngendlela engazilethela inzuzo.
Inkinga yalokhu yikubana kulimaza amavinkili amakhulu ayiwaqhathi abantu abaningi. Njalo siyananzelela ukubana kwezinye indawo lalaba esithi ngama-suppliers sebevele baqonde kumavinkili amancane, ngoba lawo belanda yona liyana i-US dollar esikhona ku-informal sector. Kuyona la mavinkili amancane siwabonayo ehluma-hluma indawo yonke. Phose idolobho lonke nje jikelele sokuhlephuhlephunwa izindawo kubhaxiswa zona lezi izitolo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi usebona kungcono ukuthenga emikotweni ngendlela yesiphatho abasitholayo.
Thina sesithenga emkotweni. Okwenza sithenga emkotweni ukuthi amashopu amakhulu lawo anjengabo Pick n Pay kwesisikhathi uthola izinto ezingekho njalo lama-price abo ephezulu. Okunye futhi okusikhathazayo ngamashopu la amakhulu ukuthi nxa siyathenga hayi siphatheka kabi la ama-till operators le indaba ye-change. So emkotweni is-best option ngoba bale-customer care service yabo enhle, bakuphatha kahle la uzizwe nje ukuthi uzothenga.
Emavikini adlulileyo izitolo ezinkulu ezinjenge-OK Zimbabwe, i-TM Pick n Pay lezinye ziphume egcekeni zikhalaza ngokusabalala kwamavinkili lawa athengisela emikotweni kanye labathengisela endleleni. Abezitolo lezi bathi bona bathengisa ngedola leZimbabwe, kodwa laba abanye bathengisa ngelemelika bengela abalawulayo. Phezu kwakho konke, amakhampani lawa athi abhadala imali eziningi ezigoqela ezamalayisensi kanye lemithelo kahulumende engabhadalwa ngabanye. Umgoqo omkhulu usekusetshenzisweni kwemali yakwamanye amazwe ezitolo ezingekho emthethweni kumbe ukusebenzisa intengo yemali yomkambo omnyama, kukanti izitolo ezinkulu zifakelwa imigoqo kumbe zihlale zibhekwe ngelihlo lokhozi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abasakhulayo abaningi bathi sebesesaba ukuveza ukubana basekela aphi amabandla ezombusazwe elizweni kumbe ukuya emihlanganeni yamabandla abo. Besithi lokhu kufaka impilo zabo engozini kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya. UTobias Mdzingwa usipha lolu daba.
Untanga bathi sebenanzelele ukwanda kwalabo abakumabandla aphikisayo abathunjwayo bechaywe kakubi njalo abanye bebulawa njengomasaya. Omunye walabo abathi kungcono ukuhlala bengaziwa ukuba basekela ibandla liphi nguphephelaphi Maseko ohlala emzilikazi koBulawayo.
Hayi, mina ngikhuleke kakhulu ukukhuluma ngokuthi ngisupporta a political party nxa ngikhuluma labangani bami. Ayikhona and public spaces ukuthi ngiyahlangana ngikhuluma iloba ngubani sengimtshela ukuthi hayi mina ngisupporta le hayi ngikhonapho ngiyesaba.
Omunye njalo osakhulayo ohlala eLower Gwelo unkosikazi Sipho Mlotshwa ongumsekeli we-Citizens Coalition for Change usole abebandla leZANU-PF esithi yiwo abathumba kanye lokuhlukuluza amalunga e-CCC.
Ilizwe lonke liyakwazi ukuba abezanu yibo abaqala umsindo ngoba bethemba ukuthi amapholisa kanye lemthethwandaba iyabasekela. La kubona ngaphuthi umuntu ophambaniselweyo nguye obotshwayo kodwa olecala etshiwa ezihambeni. Sifuna utshintsho lapha elizweni okokuncindezelwa ngababusayo khathesi hhayi sokwanele.
Kodwa unobhala wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Admire Masikati uthi ibandla lakhe letheswa amacala elingawaziyo.
Mina ngumbono wami ezinye izinto ziyabe zizinto ezabe zikhulunywa nje kodwa kungela evidence yokuthi mhlawumbe kukhona okunjalo okwenzakalayo. But nxa kukhona mhlawumbe abantu bengahlala phansi babonisane kube le ndlela ezingayenziwa ngayo ukuthi indawo ezinjalo zilungisiswe.
Baningi abasekeli bebandla le-CCC abathunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo batholakala betshayiwe balimala kakubi abagoqela yena uThaphumane Masaya othunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF. Kumaviki amathathu edluleyo ummeli wabasakhulayo edale lephalamende owebandla linye umnumzana Thakutswa Ngatsiwore naye uthunjwe watshaywa kabuhlungu ngabantu ababehlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47 abacatshangelwa ukuba ngabachuphi bakahulumende ama-CIO bebambene labasekeli bezanu PF. Unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu, isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC, uthi ukubulawa lokuthunjwa mahlayana kwabantu kwenza ukuthi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe.
If you see someone ehlezi eceleni kwakho ethi uyayenza something, saying something, standing up for either themselves or others or the right thing, then the next thing you see, that person esezithola ele dilemma. It's not wonke umuntu ongaba lesibindi to like do the same thing.
Ocubungula indaba zabatsha umqoqi Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo njalo ekhokhela intsha yensonto angathandanga ukuthi ivezwe ngegama uthi okwenzakalayo elizweni kwephula ilungelo labasakhulayo lokuphatheka kwezombusazwe.
Sinenzelela ukuthi abatsha bayahlukuluzeka kakhulu njalo amalungelo abo okukhokhela amalungelo abo okuphatheka kwezombusazwe ayaphambaniseka njalo ekuphambaniseni kwabo. Sinazelela ukuthi abasahlaliseki ngoba abantu bayabesisaba.
Umqoqi wengeze wathi uhulumende ulomlandu wokunakekela ilungelo lokungena kwezombusazwe kwabontanga.
Amanyathelo lawa angathathwa ngcono ngamapholisa kanye lema-court inkantolo zethu. Kube le mithetho sibili egxilileyo ebambekayo ukubana kungatholakala umuntu ebotshiwe kumbe ethethwe kumbe ethwane ethunjiwe uyajeziswa umuntu wenza leso sihluku.
Loba ilizwe likhangelane lokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo esigodlweni eHarare kobulawayo lakwezinye indawo, ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yokungathembeki kwenkundla yezombusazwe kungabangela ukuthi babe balutshwane ontanga abazavota kulolu khetho. Indaba zokuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezepolitiki besekela amabandla aphikisayo sezibhahile eZimbabwe kungenani lokuthi abakhwabandla ezombusazwe batshona bechumayela ivangeli lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku live talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo kubana sizwe imibono yabo ngokusabalala komkhuhlane wesifudo esekholera elizweni jikelele. Lapho kulabantu abazinkulungwane ezidlula ezithoba minembili 8,000 asebebanjwe yiwo. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umahluli owe High Court udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho abebandla ele-CCCC abathi umnumzana Sengizo Jabangu abamazi. Zisele zikhuza umhlola izakhamizi ze-West Nicholson eMathabeleland South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye yezelwe 18 months ingavula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.